izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa lekhansili yematobo inkokheli zomdabu labo khansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengelanzuzo. Isigaba sematobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni ematopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule baqine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya sizabasikela, ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuye usezenza umaqhuzu endaweni ikhoza vele senzani sixhophane. Endakula muntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba uthathele into yakho njani ukhangele. Ilizwe lonke wazulikhalele nje ama-youth akhona. But laba bafana bakithi sibabona benjani bekhula beqinile. We look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day. But we are saying ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni. But sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Sila sikhulile Hlongwane ka ward 17 ematopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama-duty bearers, ama-chiefs councillors labo sobhuku lama-government departments ukuze sisebenze ndawonye ku-policy implementation lama-bylaws ekuyenzeni kwama-bylaws ukuze sigcine ama-natural resources ethu awemato.
Umnumzana Alexandra Phiri, ukhansila ka-Ward 10, uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esiningi baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa, ngoba thina sodwa ezi-authority siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela, kumbe nguyoza kutsho ukuthi hayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi sematobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama-natural resources ethu singabenefiti kubenefiti abantu maybe abavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama-licenses njengama-locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No, into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele akuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite izinto zabo as per ukuhlala kwabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomithi yezabelo yeHabakuk Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto. Baziqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizwe sikuvimbayo. ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwa khangela labo bonke abantu bawakhangela nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa ikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba. Kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 isemadobo ngingu Anastasia Ndlovu.